ukuzilela kwamadlelo kanye lokuselakala kwamanzi ezansi emandebeleni ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye sekudala ukuthi inkomo ziqale ukucuba endaweni ezitheneyo. Isimo sesisibi kakhulu endaweni ezibalise eKwanda South, ebulilimamangwe, eMatobo kanye leBed Bridge lapho kubikwa sekufe inkomo ezifika phose amathumi amahlanu. NgoLwesithathu kule viki umsakazi weStudio 7 uvakatshele kwamaphani phansi kwedolobho leGwanda lapho athole kubhaje inkomo ezinhlanu edamu kuthi ezinye bese zifile. Umnumzana Mandlenkosi Ngwenya isakhamuza kwamaphani simthole senula inkomo yakhe ebebanjelwe uthi kuyadinga ukuthi kukhitshwe inhlabathi kuleli damu ukuze inkomo zingabanjelwa.
Into engingayikhalela ukuthi ngase ngenzele uhulumeni ngamanzi ubona idamu lethu linjani ngale ngishidi ngamanzi ngali yakhutshwa ngali ngisiyaphika ngezibhukane nezifika amaziqhambu ngumgodi iningi lamanzi sesithola amanzi ukuthi lathi kunathi yikho ungabe kuyashotile esigabeni sethu labonzi.
Umnumzana Julius Nare isakhamuzi sesindeni uthi njengabalimi bayalahlekelwa kakhulu yinotho yabo ngoba bephila ngalezi nkomo ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ngikhuluma ngendaba zamanzi ukuthi amanzi bangathi zamile ukuthi bona basikhuphele idamu le inkomo sezibanje kakhulu ezinye sezafa khonapha edamu izinto esiphila ngazo vele sidla ngazo azisebenzi zizosinceda konke lokudleni lezi nkomo. So nazi ngeke sifa so le ndlala zinkulu lamanzi ashota sokuthi idamu khashana ari ngama 2 kg before manje lapha lina kanjani
ngaphandle kokutsha kwamadamu ezikotsho lakho amanzi segobhoza kancane osekudala ukuthi izakhamizi zivuke emadabuka kusa zisiyadinga amanzi. Umnumzana Butler Nkala isakhamuzi sesilikwe phansi kwenduna amasuku eGwanda North uthi isimo sibi kakhulu lonyaka.
Sesilohlupho lwesabekayo lwamanzi, imfula osiliwe ngapha ematshetsheni losilikwana bavala amadamu ngo-1992 ayizange aphinde avulelwa amanzi. Manje khathesi ema amanzi akusela, laba ababona ngokuvula amadamu lamakhulu bake basivulele ukwenzela ukuthi sanelise ukunathelisa izinkomo. Ngikhuluma nje namhlanje besikhelelela izinkomo akaphela du amanzi sahama salindela ukuthi kugobhoze plus izinqola ziyabe zilayini lingezidlula ama-16 or 17 akunzima okumangalisayo ake lisilamulele bakithi.
Entalale phansi kwenduna umathe eKwanda South lapho bakhala izimathonsi ngodubo lwamanzi. Umnumzana Brighton Nare uthi abakaze bakubona okwalo nyaka.
So isimo samanzi lonyaka sisibeke kwesiko elinyizinga elesabisayo ukuthi hhalo nyaka selikuza kuba nzima nxa izulu ngaphansi esiphonge ukukhuleka nje ukuthi ngawo uNkulunkulu uyasibona izulu phangisa ukuna nganxa lingaphangisanga ukuna aze ase sokubi vele asekurong ngoba into yakho yamadamu akhona since mbagejwa ngoSmith. So nanamhlanje abajana edamu kwakho lokhu sesekhona akusela vele akusatholi ngitho ukuthi vele sokuthatha ama manzi nje amaluthane kula manzi vele okuya lokuya akusela nto sokuthile.
Umnumzana Tiskin Thema ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi emandebeleni kugatsha lukahulumende lwe-Agritech uthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 zisengozini yokufa lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Ukhuthaza uzulu ukuthi athengise ezinye inkomo ukuze athenge ukudla kwazo. Isabelo sezansi emandebeleni yiso esithenjiweyo ngenkomo kuleli njalo kwamanje ezikhona zifika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomaphane ngu-Albert Ncube.